Lokhu kuqalise impi ye-Ukraine le-Russia, izinto, ezitolo, intengo yakhona kayibambeki. Siyakunanzelela ukuthi esikhathini esiningi intengo yomhluzi wezezimota ilomthelela kuntengo yempahla ezitholakala ezitolo. So ngokunjalo osokwenzakele ukuthi phose malanga wonke izinto ziyaqansa esitolo, njalo abantu bekhakhamele, abantu balokudana okukhulu ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo, ikakhulu izinto zokudla lezinye nje zokusebenzisa.
Manje bekhala kunjalo bathi kuthiweni?
Abantu bakhala ngokuthi imali esiyisebenzisayo elizweni leZimbabwe izimdola ayilamandla, ngalokho ke isisindo sayo siyawa nsuku zonke. Isifiso sabantu yikuthi ngabe imali esebenzela eZimbabwe imali e-America, i-US dollar, kumbe nxa kungenjalo kusebenze izimali zakwamanye amazwe esakhelane lazo, njengakonkani kwakuqala kwakusenzakala ukuthi bekusebenza i-US dollar, kusebenza i-rand, kusebenza ipula. Ngoba esikunanzelelayo njalo kunanzelelwa izakhamizi ukuthi as long sisebenzisa i-multi-currency system, umbe imali yakwamanye amazwe ndawonye ebhasikitini eyodwa lemali yakithi, imali yakithi kayilamandla, iyagajelwa ngezinye izimali ezilamandla. Khonokana kwenza ukuthi abantu abahola imali yeZimbabwe, njengoba sonke sizihola imali yeZimbabwe, imali yakithi esiyihola isuke iphela amandla masinyane, ngoba iyabe iqathaniswa lezinye izimali emkambi, kakhulu emkambo omnyama. Khonokana kwenza ukuthi abantu basale bephethe amaphepha angasebenziyo, ngoba imali yelizwe isisindo sayo siyadilika nsuku zonke. Ngikhuluma nje abanye sebesithi 1 US dollar isiku 300 zimdollars emkambo omnyama, khonokana kuveza ukuthi isisindo semali yelizwe lakithi siyagugudeka njalo sibalula ngamalanga ngamalanga.
Ungasipha imizekeliso nje emlutshwana yokuthi intengo isikhwele okunganani, njalo kuyini okukhwelile?
Intengo yezinto eziningi ezitolo ikhwelile. Ngizagxila kakhulu ezintweni esizisebenzisa nsuku zonke. Singakhangela isinkwa. Isinkwa uyasithola between 280 zimdollars kusiya ku 300 zimdollars emalangeni besiyi 240. Khonokana sokutshengisela ukuthi kusiyabamba iviki ezayo kumbe inyanga ezayo ekaMeyi, kutsho ukuthi mhlawumbe abantu bayeze besithenga ngabo 400, ngoba ngendlela esikhwela ngayo kuyethusa. Isizathu abantu abanengi embesivelayo ukuthi e-Ukraine lapho kade sithatha khona ingqoloyi kulempi. Phinde sikhangele futhi impuphu. Impuphu ikhwelile kakhulu isikuma 1000 and something, o-10 kgs. So khonokana ngezinye izinto esizisebenzisa nsuku zonke. Phinde ukhangele i-cooking oil, i-2 liters isikubo 1100 zimdollars. Khonokana kuveza ukuthi impilo yomuntu eyansuku zonke isisiba nzima, ngoba izinto ezisebenza nsuku zonke zona ezona eziqambayo. Singabalike i-petrol le-diesel, ngoba as long ilokhu iqansile ikhona lapho ekhona, kusho ukuthi izinto ziyahlala lokhu ziqansa, ngoba izinto eziningi zifuna ukuthi kusetshenziswe yona i-diesel le-petrol ukuze zifinyelele ebantwini.